Soku isika atisendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 13 zibandlela 2021 ngu Patrick Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje
savula amabhodi abantu bangena ikakhulu ngivele South Africa abaningi bengela ama test bengahlolwanga. Okwesibili sangena ku Christmas saphithizela etown ema shops konke lokho kwabangela ukuthi ama cases ethu akhwele.
Amadolobha amakhulu abalisa iHarare leBulawayo yiwo akhokhelayo ngokuba lenani eliphezulu kakhulu labafunyanwa bele COVID-19 lokhele umnyaka ka-2021 uqalileyo. Umthethwandaba kamantshi weHarare namhlanje walile isicelo sentatheli ezindaba elodumo uHobhothi Ngono esokuphikisa ukuvalelwa kwakhe.
So ne i-government kathesi ithi izoqhubekela phambili isibhadala i-COVID allowance leyo. Hayi, sizothi kurayitile khonoko siyakuwonga, kodwa vele sibona ukuthi imali incane kula ma-workers yekwefana lamanisi.
Uhulumende uthi uzaqhubeka ebhadala izisebenzi zakhe imali yokuziphathisa zisebenza ngesikhathi sokumelana lobhubhane lwe-COVID-19. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Amadolobho amakhulu abalisa iHarare leBulawayo yiwo akhokhelayo ngokuba lenani eliphezulu kakhulu labafunyanwa bele COVID-19 lokhele umnyaka ka-2021 uqalileyo. Kunje ngokutshona kwelanga la izolo eHarare kufunyenwe abantu abedlula amakhulu amane 401 belegciwane leli. Ubathabile Masuku usipha lolu daba.
Udokotela Rogers Magiko uthi ukuvula kwemingcele lesiphithiphithi sekhisimusi yikho okungabe kubangele ukuba inani labafunyanwa bele COVID-19 liqonge.
Savula amabhodi abantu bangena ikakhulu bevele South Africa abaningi bengela ama test bengahlolwanga. Okwesibili sangena ku Christmas saphithizela etown ema shops konke lokho kwabangela ukuthi ama cases ethu akhwele. Khathesi sesivuna ama results awalokho. Ibehavior yethu abantu bese bezijelitha kusela COVID bengagqoka ama maski, so mbona hikho lokho sokwe engeza ama cases ethu. Ukukhona khathesi is ama results kumbe ama consequences.
Kusenjalo inani labantu abakhulelwe umkhuhlane we COVID-19 batshona lokhu likhuphuka okwethusayo. Ngesonto kubhubhe abantu abangamachumi amabili lane i-24, ngomvulo kwabangamachumi amabili lanye i-21, izolo watholakala abangamachumi amabili lantathu i-23. Lokhu kukhweze inani lasebebulewe yi-corona selokhe liqhamuke elizweni nyakenye laya kumakhulu amahlanu lamachumi amahlanu lanye i-551. Kunje sebezinkulungwane ezedlula ezingamachumi amabili lantathu i-23,239 abatholakale bele COVID-19 eZimbabwe. Abagule basinda kulesi sifo bayedlula inkulungwane ezilichumi lantathu i-13,963. Ezwekazi le-Afrika i-COVID-19 ihlasele abantu abayizigidi ezedlula ezintathu i-3.1 million, yabulala inkulungwane ezingamachumi edlula isikhombisa i-74,444. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamachumi edlula athoba mine mbili i-91.7 million ababanjwe ligcikwane leli, labulala phose izigidi ezimbili i-1.9 million. Nimele Studio 7 kobulawayo ngubathabile Masuku.
Umthethwandaba kamantshi weHarare namhlanje walile isicelo sentatheli zindaba elodumo uHobhothi Ngono esokuphikisa ukuvalelwa kwakhe kucala aletheswayo lokuqamba amanga abikwa elakho ukungcolisa isimo sikahulumende. umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Esibhalise incumo sakhe umanje uthi umthetho we-Criminal Law Codification Reform Act lo uthi ngqono athoniswa ngawo wakhitshwa kusisekelo sombuso sakudala hatshi esika-2013 njengalokhu obekuthiwo ngamagqwetha akhe. Ephikisana lokuthonisiswa kwakhe ngaleli cala, amagqwetha kaChingono akade egokelwa ngumnumzana Harrison Nkomo besola umthetho uChingono abotshwa ngawo besithi kawukho emabhukwini omthetho weZimbabwe ngoba wakhitshwa lidale le-Constitutional Court. Unkomo uthi sebeza kuqhubeka becela imvumo yokuhlawulela isibambiso sebheyili kusasa ukuze uChingono athoniswe esuka ngekhaya. Igqwetha likaChingono umnumzana Paida Moyo Sawurombe uchasisa ngokwenzakale emthethwandaba.
Salile isicelo sikahulumende esokuba bathoniswe. Umantshi kavumelananga lesicelo sethu esithi ukuguqula komthetho kwenza ukuba umthetho ababotshwa ngawo uhambelane lalokhu.
UChingono lomeli wezengeza West ePhalamende uJob Sikhala owethiswa icala elifanayo sebesole ukwenza kukahulumende ohlileka ukulandela izinqumo zedale ezokuba ababili laba baze emthethwandaba bengafakwanga izankosi ezandleni lenyaweni angani ngababulali. USikhala uthe lokhu okwenzakala kuye lucuku olumangalisayo olungazake lwenzakale.
Angikaze ngibone isicuku esinje, akukaze kwenzakale lokhu, bathe kasisoze silandele isinqumo sedale lomthethwandaba. Kulabantu abenza amacala amakhulu kakhulu ababulala ilizwe ngenkohlakalo, kodwa abazange baphathwe kanje, abazange bafakwe ejele elinjengesikurubhi. Sihlukunyezwa nje singelacala, akulacala engilenzayo mina.
UMantshi uNkuni Nduna uthe ufuna ukuba abalindi bemajele batsho isizathu sokuba uSikhala ufakelweni zankosi ngale ndlela. UNduna uthe icala yaSikhala liyafana lelikaChingono esithi ulakho laye ukucela imvumo yokuhlawula isibambiso sebheyili kusasa. UChingono laye utshele intethele izindaba ukuba loba nje idale lithe kumele ingahlangani lezinye izibotshwa ngoba icathangelwa ukuba ule COVID-19 ufakwe emoteni inye lezibotshwa ezingamashumi amahlanu lambili 52 okuza zibeka engozini.
Because again they refused to give us our own truck. Yesterday I was in a truck with 52.
Valile ukusipha imota yethu sodwa. Izolo ngifakwe emoteni ebe ilabantu abangamashumi amahlanu lamabili. Yokugcwele siminyezelene bengananzi isiqondiso se-social distancing. Baphinde bathi bafuna uMantshi abhale phansi isinqumo ukuze basihloniphe. Amapholisa ejele kawalandeli lokhu okushiwo nguMantshi.
Singono uSikhala lofatha eMayere babotshwe ngemva kokuloba enkundleni yokuxhumana yeTwitter besola ukutshaywa ngenduku kusane olulenyanga ezithiwa mnemunye yokuzalwa obelusemhlane kanina okubikwa kwenziwa ngelinye ipholisa. Kodwa isikhulumeli samapholisa umnumzana Ponyathi wethule umbiko othi lo mntwana akabulawanga uyaphila, okwenza amapholisa agcine sebopha uChingono loSikhala besithi balobe amanga. Kusenjalo wayengumkhokeli wenhlanganiso yabemba ilitshe eliligugu legolide eZimbabwe Miners Federation uHendrika Rushaya uphiwe imvumo yokubhadala isibambiso sebheyili yenkulungwane ezilikhulu zamadola e-100,000 RTGS. Umthethwandaba ulaye uRushaya ukuthi achiye ugwalo lwakhe lokuhambisa ipassport njalo kuzamele ayezibika emapholiseni kathathu ngeviki udaba lwakhe luze luphele ukuthonisiswa. URushaya ubotshwe ngemva kokufunyanwa ezama ukuphuma elizweni elelitshe eliligugu legolide elilesisindo samakhilogramu ayisithupha esilindweni sendizamtshina eseRobert Mugabe International Airport ngomfumfu nyakenye. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Uhulumende uthi uzaqhubeka ebhadala izisebenzi zakhe imali yokuziphathisa zisebenza ngesikhathi sokumelana lobhubhane lwe-COVID-19. Izisebenzi zikwamukele lokhu kodwa zikhala ngokuthi kumele yengezwe ngoba ingozi lomonakalo odalwa yilo umkhuhlane lokhu kuqhela. UBathabile Masuku usethulela lolu daba njalo.
Kusukela ngenyanga kaNhlangula ngomnyaka ophelileyo uhulumende ubehlawula izisebenzi zakhe amadola emelika angamachumi ayisikhombisa lanhlanu, i-$75 phezu kweholo lazo lensukwini kungakabi le-COVID-19. Imbadalo le ibikhangelelwe ukuba icine inyanga edlulileyo ekampalakazi, kodwa uhulumende wethule umbiko wokuqhubekela phambili esipha izisebenzi zakhe leyi mali ngoba ilizwe lokhu liphakathi kokumelana lobhubhane lolu. Umnumzana Enoch Dongo, umongameli wenhlanganiso yabonge eZimbabwe Nurses Association, izina, uthi bacela uhulumende ayengeze imali leyi.
We welcome the extension of the COVID allowance.
Siya kwamukela ukuqhubekela phambili kwembadalo yegciwane le-corona okuvela kuhulumende. Kodwa sikhalaza ukuthi uhulumende ayengeze imali leyo ukuze izisebenzi zanelise ukuphila. Ubhubhane lwe-COVID-19 seluhlukuluze izisebenzi zikahulumende kanye lomnotho welizwe osokudale ukuba imali le ikhanye ingasaneli. Kungakho sicela ukuba ikhutshulwe iye phezulu ukuze sanelise ukuthi siphile.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Anthony Majongosi, umgcini sihlalo wenhlanganiso yabonge esibhedlela se-UBH Bulawayo Hospitals, EUBH.
Sone i-government kathesi ithi izoqhubekela phambili isibhadala i-COVID allowance leyo. Hayi, sizothi kurayitile khonoko, siyakubonga, kodwa vele sibona ukuthi imali incane kula ma-workers kwefana lamanisi le ndawo yokuthi sisengozini le mkhuhlane loyo. Indawo siyasebenzela khona umkhuhlane ugcwele, khonapho asila izinto zokuvikela ziyakhwanayo, sithi ama-PP protective, personal protective clothing lawa.
Unkosikazi Suko Luhle Ndlovu, umgcini sihlalo we-Matheneland North kwinhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union, i-ATUS, ngomunye wabathi lesi sinqumo kasila mehluko kangako ekuthuthukiseni impilo yabo.
Lokhu thina akusiphathisi ngalutho ngoba thina sikhalela ukukhwezela umholo wethu ubuyele kunani lelo wawuvele ukhona owe-$540. I-COVID allowance leyi vele iyimali encane nxa siyikhangele ngemali yethu yakuleli lizwe eZimbabwe. Inyanga le ebuyayo kulama-school fees okumele kubhadale into eziningi, imali le ayeneli lutho. Thina sithi imali abuyele $520 lapho eyayikhona ngo-2018.
Umnumzana Efort Ncube, umqondisi wenhlanganiso emele yabathengi e-National Consumer Rights Association, INACORA, uthi imbadalo le kayingapheleli kuzisebenzi zikahulumende, kodwa wonke umuntu ophakathi kohlupho ngenxa ye-COVID kumele ayithole.
Yebo kambela, nxa imali le kukuhle ukuthi bayizuze, incane kakhulu, budingeka imali enkulu kulale. Nxa ukhangela izinto ngendlela ezidula ngakhona elizweni, igrocery yonke nje, konke konke akulanto engaduliyo. Ngakho ke bafanele bayizuze leyo mali ama-$70 wonke, kodwa bayizuze inenge. Kungapheleli kibo kuphela, kube labanye njalo abayizuza abantu abadala, abantwana, izintandane, abafelokazi, laye wonke umuntu weZimbabwe uphakathi kohlupho. Kuyadingeka ukuthi bazuze okungabancedisa ngalesi sikhathi se-COVID-19.
Umphathintambo wezisebenzi zikahulumende uSikhwica Mfundo Paul Mavima ekhuluma ecingweni uchaze ukuba usethethe ikhefu lokuphumula, ngokunjalo kenelisi ukuba akhulume ngalokhu okwenzakala kugatsha lwakhe. Kodwa esinye isiphathamandla kugatsha lwezisebenzi zikahulumende uAmbassador Jonathan Utaunashe utshele iphephandaba leHerald izolo ukuba kusukela ngenyanga leyi kaZibandlela uhulumende uzaqhubeka ebhadala izisebenzi zakhe imali engamadola angamachumi ayisikhombisa lanhlanu, ukuthi asebathatha umhlalaphansi wepentsheni bathole imali engamadola angamachumi amathathu emelika, i-$30. Ugcizelele ethi kodwa imali izabhadalwa ngedola leZimbabwe, njalo izaqhubeka ibhadalwa izisebenzi uma ilokhe ikhona, lokuba ubhubhane luzadonsa isikhathi esinganani. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Idale lePhalamende leHouse of Representatives laseMelika likhangelelwe namhla ukubana liza kwethula ugwalo lwe-impeachment olumemethe izizathu zokususa umongameli Donald Trump esikhundleni kulandela udlakela olwenzakale ngolwesithathu ngeviki edluleyo ngabalandeli bakhe eCapitol Hill eWashington DC. Kodwa ke uTrump uyasola lokho okwenziwa libandla lamademocrats. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Ibandla lamademocrats lithi uTrump watshutshuzela udlakela olwenziwa ngabalandeli bakhe eCapitol Hill ngeviki ephelileyo. Wakhamba amanga esithi waqhilwa ukhetho lukamongameli njalo wakhuluma okungekho emthethweni lesiphathamandla zesabelo seGeorgia ecela ukuthi bamdingele amavoti angenza ukuthi anqobe umnumzana Joseph Biden kukhetho lukamongameli. Okwenziwa ngabakubandla leli kusekelwa ngabanye abakubandla lama-Republicans edalele Senate lele House of Representatives abagoqela umnumzana Mitch McConnell, umnumzana Adam Kizinja, unkosazana Liz Cheney labanye abathi uTrump wephula imithetho yelizwe. Amalunga edalele House of Representatives ikakhulu abakubandla eliphikisayo izolokusihlwa avotele ukuthi umsekeli kamongameli umnumzana Mike Pence asebenzise i-25th Amendment ukuze uTrump asuswe esikhundleni kungakafiki mhlaka 20 izibandlela. UPence uthi kasuze akwenze lokhu. Kukhangelelwe ukuthi abakubandla lama-Democrats bazozama ukumsusa esikhundleni besebenzisa okubizwa ngokuthi yi-impeachment. Bathi uTrump akumelanga ahlale esikhundleni ngoba ulakho ukuthothozela umvukela elizweni njalo akumelanga angene emahhofisini kahulumende impilo yakhe yonke bengamsusa esikhundleni. Lokhu sokucaphule uTrump. Kubi kakhulu lokhu abakwenzayo. Okwenziwa nguChuck Schumer loNancy Pelosi kudala ungezwani elizweni. Mina ngowami angifuni msindo.
Nancy Pelosi and Chuck Schumer to continue on this path, I think it's causing tremendous danger to our country and it's causing tremendous anger. I want no violence.
Umnumzana Busani Busontini ohlala kule Melika uyakulandela kakhulu okwenzakala eMelika.
Bafuna ukwenza khona manje ukuthi behle bekhiphe uTrump eofisini. Okunye abangakwenza ukuthi kungehlula ukuthi bemkhiphe kanti eseofisini bengamkhipha. Bengam-impeacha njonga sesusukile ofisini. Lokhu kuza kutsho ukuthi phambilini ngasozakwanisa ukuthi azame ukurana for i-public office kumbe ezame ukuba ngu-president phambilini.
Uthi kulula ukuvotela ukuba uTrump asuswe esikhundleni kudalele House of Representatives.
Ama-Republican amaningi ayasupporta impeachment ngoba kube thusile lokho kwenziwa ngu-Trump lama-support abo njalo bafuna letha iphathi yabo eyayingaregan lekalincoln njalo bafuna ukuthi betshiyane lo Trump lezenzo zakhe njalo umtshato wabo lwadebekiwo uvele ungalunganga ungumtshato vele osematsheni. So siyabona ukuthi bafuna ukuthi betshiyane layo Trump. Kuzaba lula kuhouse ukuthi bekwenze lokhu.
Umnumzana Gabadela Ncube ohlala eNtabazinduna esebeleleni seMatterhorn South uthi kuyamangalisa okwenzakala eMelika.
Ya, lokho okwenziwa nguTrump lokho akusebenzi lokho. Akaphumi uTrump, akaphumi esikhundleni. Engayenziwa lokho okwenziwa ama-African leaders bevumelana la beSadiq ukuthi abantu berobhile ukhetho bebasapote.
Lokhu ngokwesibili ukuba uTrump adonise edale leCongress kulandela okwenzakala nyakenye esethula icala lokuthi wacela ilizwe le-Ukraine ukuba limncedise ukukhankasa kukhetho ngokungcolisa igama likaBiden. Okwamanje sokugcwele abezomvikela eCapitol Hill abahlome baphelela kusenzelwa ukuba kuvinjwe abafisa ukutshengisela mhlaka 20 zibandlela kugcotshwa uBiden. Ngimele iStudio 7 seMaryland ngingoGibbs Dube.
Ku-Live Talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela okwenziwa izizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe. Abenhlanganiso ezibona ngokuthuthukisa impilo kaZulu wakobulawayo zilokhu ziqhubeka ngenhlelo zokusiza abatsha kwezemfundo. Lezi nhlelo eziqhutshwa ngalesi sikhathi izikolo zivaliwe zijonge ukusiza abafundi abangabhali imihloliso okwamanje abangekhaya njengendlela yokuvimba ukumemetheka kwe-coronavirus. Inhlanganiso yesiphala sengwalo eyeCholocho Mobile Library ngenye yalezi nhlanganiso. Umayiko wobe we Studio 7 ube lethuba lokuxoxa lomnumzana Elvis Ndebele owasungula inhlanganiso le eyecholocho Mobile Library.
Ngalesi sikhathi somkhuhlane odidayo we-COVID-19 esikwenzayo kuningi kwenzela ukuthi kuvikeleke abantu, sike saxhasana inhlanganiso ekuthiwa yi-Chrysolite, sadinga ama-mask ukuthi noma bebuya emaklabhini abo bebe nama-mask. Siwatholile amambalwa, njalo sizamile ukuthi sidizayine ama-mask, sathola i-fabric. So omama lapho siyazifusa ukuthi benze ama-mask, sidinge amalembu ukuthi bethunge ama-mask, bedizayine ama-mask. Njalo futhi siyathumela imilayezo through sisebenzisa ama-group ethu aku-WhatsApp, siwathumela ezigabeni ezehlukeneyo. Nxa sibuya abantwana besiya kuma reading days kumbe bezoboleka amabhuku, siyaqonqosela ukuthi umntwana abe le mask. So ama-mask lawa thina siwathola, singadinga kumbe siwathunge, siwa-distributa mahhala nje esigabeni sethu. Ngisuke ngananzelela lapha esigabeni sakithi ukuthi uyathola ukuthi abantu abathi awukho, awuthola bezihambela, uthola le mabhawa begcwele. So khonokho kuba yindlela. Njalo sisuke sayenza lama kwezikolo ukuthi sifake ama-online lessons ukuthi abantwana befunde ngomakhalekhukhwini. Loba nje izimali zihlupha kwelakithi, kodwa sizamile ukuthi abantwana abambalwa khonapha esigabeni saye bangena abanye abavele esigabeni esikhatshana ubolupani Nkayi ukuthi bajoyine amaqembu eswanje la grade 7 aka form 4 lo form 6 ukuthi bafunde izifundo zabo.
Awusitshela okuningi ngalokho.
Inhlelo zemfundo ngefoni zona ngokwazo zilethe ukuthi sithuthukise imfundo. Njengoba besikhangelele ukuthi kumele sihambise amabhuku endaweni ezehlukeneyo, okusuke kwaswelakala ukuthi ngesikhathi se-COVID i-lockdown kumele umuntu ahlale phansi. Njalo besikhuma la ngokuthi kule social distance, angithi kwenzela ukuthi abantu nje lingaxubani, liphongixubana nje. So laphana sisuke sakubona ukuthi kufanele ukuthi senzeni, sithathe ababalisi abambalwa abesigabeni, sihlanganise imiqondo, sahlanganisa imiqondo eqembu okuthiwa yisibane sethu learning group la ngecholocho entulula. Langa siyathumeza izifundo, abafundi bebale bexoxisane nababalisi, bese bethumela izimpendulo zemibuzo kumabalisi, bebhale imihloliso, bebona ukuthi bayenelisa na, bencedisane bebuze imibuzo munye ngamunye, bebuze imibuzo beliqembu, sixoxisana labo. So indaba le ibilungisela abantu abecholocho njengoba besiwufaka kumagruphu athile, kodwa sisuke sasesiba labantu abambalwa bevela kwezindawo ezehlukeneyo, kubonkayi, lupane, labanye nje ade sivela kwezindawo ezikude.
Umnumzana Elvis Ndebele ngowasungula inhlanganiso yecholocho Mobile Library. Limuze ixoxa lapho lo Michael Hube we Studio 7 ekoBulawayo. Kwezemidlalo, iqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni wenguqu lilubhekise kwele Cameroon ukuyaphatheka kumncintiswano weChina. Intethele zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu lama-Warriors liphakamile namhla emini lisiyaphatheka komncintiswano we-African Nations Championship iChan ngamafitshane. Ekhuluma phambilini kokuphakama kwaleli qembu, umanager weqembu leli uWellington Mpandare uthe abasoze bahle baqonde kwele Cameroon okuyilapho okuzaqhutshelwa khona le midlalo, kodwa bazaqala baye elizweni lase-Ethiopia.
We're going to leave around for Ethiopia.
Sizasuka emini sekuchaye ihola lakuqala silubhekise kule Ethiopia lapho esizalala khona ukuthi ngosuku olulandelayo mhlazilithumi lani sidlulele phambili siyefika elizweni laseCameroon ngosuku olufanayo.
Imidlalo ye-African Nations Championship yaqala mhlazilithumi lesithupha, njalo iqembu leZimbabwe likusibaya sikagroup A ndawonye leqembu elimela ilizwe liqoqa lemidlalo ele Cameroon. Amanye amaqembu akusibaya sinye ngabalisayile Burkina Faso kanye leMali. Iqembu
kule Zimbabwe liza kuba umqali wesiziba kulimidlalo njengoba lizadibana le Cameroon emidlalo nozavula limidlalo okusemthethweni. Ngokwesihlanu ukuba iqembu lama Warriors liphatheke kumidlalo ye-African Nations Championship selokhu lomncintiswano wasungulwayo ngomnyaka ka-2009. Iqembu leli kalibanga lamalungiselelo amahle kodwa njengoba lithe livela kukhefu lekhisimusi kwatholakala uba kulabadlali kanye labaqeqeshi abalitshumi lane abalomkhuhlane we-COVID-19. Lokhu kudale ukuba iqembu leli like lime ukuzilolonga, ikanti phezu kwalokhu abadlali beqembu leli bavele kabazange bedlale umdlalo wenguqu ngomnyaka ka-2020 ngoba imidlalo yeligi ingazange ibe khona kwele Zimbabwe. Umncintiswano we-African Nations Championship udlalwa ngabadlali abadlala besemazweni akubo kuphela. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Okwamanje wothi sizwe udaba oluveza umbono kahulumende weMelika.
Umongameli Donald Trump usebe ngumlamlankunzi njalo phakathi kwele Israel lele Morocco. Lokhu ngokwesine kunyanga ezine ezisanda kwedlula ukuba ngumlamlankunzi. Kumaviki alandelayo ele Israel lele Morocco azavuselela ubudlelwano. Lesi sivumelwano sizavumela indizamchina ezedlula kwele Israel lezisuka khona njalo sizavuselela ubudlelwano kwezenotho phakathi kwamankampani amazwe womabili. Lesi sivumelwano lele Morocco sizavuselela ukusebenzelana kwabesijuda abahlala kwele Morocco lasemhlabeni jikelele kunye lakhona le kwele Israel. Lesi sivumelwano sizaqinisa njalo umvikela welizwe le-Israel. Sikhathi sinye isivumelwano lesi siqinisa ubudlelwano bamazwe womabili lokusebenzelana kwezenotho okungathuthukisa impilo zabantu bamazwe womabili. Ngomnyaka ka-1777 eMorocco laba ngelakuqala ukupha eMelika inhlonipho yesizwe i-diplomatic recognition ngesilungu. Ngomnyaka munye eMorocco lavulela imikhumbi evela kweMelika livumela eMelika ukuthi lisungule ezamabhizimusi likhuthaza njalo ukulwela inkululeko. Ubudlelwano bethu ubudala, kutsho umphathintambo wezobudlelwano lamanye amazwe umnumzana Mike Pompeo embikweni. Sibambene lele Israel leMorocco sifuna ukutshela umhlaba ukuthi siyathembisa ekukhuthazeni kwezizalwane zethu ekuthuthukiseni amazwe ethu. Umongameli Trump uphinde wananza ubuzwe bele Morocco phandle kwele Western Sahara. EleMelika lizaqhubeka lilethemba lokuthi ukukhulumisana yikho okuzaqeda ukufuthelana phakathi kwele Morocco lenhlanganiso yePolisario Front efuna ukususa umbuso wele Morocco esigabeni seWestern Sahara ithole uzibuse. Silethemba lokuthi ukukhulumisana kuzenziwa phansi kwecebo leMorocco elithiwa Autonomy Plan. Imizamo yele Morocco encomekayo ekukhuthaza ukuhloniphana kwenkolo ezijiyeneyo kusukela ekuvikeleni abesijuda, ukukhuthaza ukuhloniphana kwenkolo ezehlukeneyo kusivumelwano seMarrakesh Declaration kuze kuye kusivumelwano esitshalele Israel okupha isibonelo kulomhlubulo womhlaba lomhlaba jikelele. UPompeo uthi kule vesi yeBhayibheli ethi isivuno sokuqotho sihlanyelwa ngokuthula yilabo abaletha ukuthula. EleMelika, ele-Israel, leMorocco abambene ngokuthula, ngalokho umhlaba usungcono.
Ndilalele udaba oluveza umbono kahulumende weMelika. Siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalelisayo uPractice Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.